kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje,
ngifuna ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke matheleni, Women's League, no veterans, collaborators, itenis, lonke eliwile yona mhlalapha.
Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babuchizuze, sikhulume laye ubabuyitayisamara.
Abalwela amalungelo oluntu bachothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Dzamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Madita Webby Chimene, umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke matheleni, Women's League, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwile yona mhlalapha. Ngiyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu, lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha lizezidikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisiwe ukuqala. Nxa ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Sheba, go to the Bible. This happened to Lord Kay. When things were getting tough, I want to say the Lord Kay stood up.
Inkulumo yalo zithingi umgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapholisa manye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe ezanu PF headquarters lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela umnumzana iTaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso we-ZANU-PF asebanyamalalayo abafana loPatrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja, loZamara. Sixhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo babuChizuze, sikhulume laye ubabuTaiza Mara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphithana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela kule minye ayalayo ukuthi ayilandele imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efana nale the right not torture. Uthola ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe i-torture isavunyelwa kusisekelo sombuso, kuthola ukuthi amapholisa lokhe bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapholisa lawo athatha abantu abathayi okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? Uzulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yiclosure?
Esingani sikukhangelele and abakukhangeleleyo imuli kaZamara bafuna ukwazi ukuthi uZamara ungathi uyaphila na? Uma wafa wabulawelwa ngathi? Nxa kulo mzimba wakhe ungathi ukuze bawuthathe bawungcwabe?
Umnumzana Tineyi Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa umnumzana Tobayo Mudede ukuthumela izisebenzi ze-ofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezincwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobayi Wamudede umemezela ukuthi izisebenzi zeofisi yezithupha zizakwethekelela indawo ezijiyeneyo elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla lasebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Mpiyezwe Nare, uthi uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregista, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje u-Register General ayisebenzisayo just ukuthi aregele for iZANU-PF.
Lobanje lolu hlelo luzaqala mhlaka 4 Mpandula kuze kube sekupheleni kwalwezi. Iningi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusuke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali eningi ukuthi bagade besiye ekhaya njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana, kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya, kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Ma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months abantu bengaphandle, abanye baseZambia, abanye bakuphi kuphi njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. Umnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngabe bayafaka maybe ba-facilitator that ukuthi e-consulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy, abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And thina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC, kaba njengabo United Nations, ukuthi no, they should intervene, abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza katalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakugqugquzela kumaZimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ku Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngesinqumo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedus Jeremiah uxoxa loNkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salubonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingapha England, sengileminyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela ko-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokonga?
Lapha elizweni leli umsebenzi kwesinye isikhathi oyabungani yasebenzeka nxa lisafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye lemuli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuye bevele sebekhulile, abancane ababili abazalele la.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, ngisiba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, mama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wawuvele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizendele kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemsebenzi lalokhyana.
Kuthi lalapho eseyi-teenager?
Ye, aba khona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlwelwe ethole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko, so kungani kuthiwa uyababandlulula or ngani uyabahlukumeza, bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina esakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebona ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa i-group okuthiwa yiqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedise izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakosithepha kuze kube lo monakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Isebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khonokuyani kwakudala ukuthi kwakusiba lelimi abantu behlanganele bencedane. Futhi ngase ngilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule labo mama asebeyenze lokhu lalokhuyana, sebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho sizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lo monakalo, umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyane esakhula sizibona ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lo monakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu. Thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela la libe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela nje, sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phana ukuthi hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela, asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yegqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba ngibone ngani sasibe lezinto eziningananyana ade sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba kuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume imalini engaka sifakele amabizo abantu abafakileyo imali ukuthi abantu abakhiphileyo nguzwani lozwani sesisiyathenga ke ingubo.
Lolo ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani?
Uhlelo lolu kana kwakusenziwe ekhaya okungani ngama-club ukuthi siyahlanganela sivumelane like okwakuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abane-36 sathenga indlu yethu yakuqala singabomama. So sathi sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leya kathesi then usiqala enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili. So singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukutshaka ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakhe ukwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisela ukuthi saba lokwethu nje njengabo.
Unkosazana Sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxis Jeremiah. Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwekazi leAfrika abahlala eMelika oweSouthern African Community USA uqoqe umbuthano wokujabula bendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Akuqakathekile kakhulu ukuthi njengoba sinje singabantu beSouthern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njengoba ubona kunje silabantu beZimbabwe, silabantu beSouth Africa, beBotswana, beZambia, beNamibia. Kuhle kakhulu ukuthi njengoba singabantu sivele eAfrika siwe eSouthern Africa abantu beSadak kakhulu sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu sizama ukufika lobudlelwano kuhle
kodwa saphatha udaba mayela ngamasiko. Anti lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela amasiko yethu njengabantu abadabuka kuzandle lezikazi leAfrica iSouthern Africa. Ubona ngathi amasiko yethu ayafana na?
Well, amasiko ethu ayahambelana. Okay. Angeke ngithi ayafanana. Ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us eSouthern Africa singaba bantu esingathi singamaBantu.
Okay.
Uyabona? AmaBantu zingabantu esikwazi ukuthi ihistory yasitshela ukuthi ngabantu abasuka eCameroon bonke and they migrated bonke besiye eSouthern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona. So singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba wathi ngibuze ngesimizi ngaba yi-example ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe nathiyene singabamsana
akakhulu civil because we are born with it. Actually, what we have observed in the diaspora, you'll see that in the diaspora, we really never have qualms that are there existing in Africa. Because in the diaspora, kunye njengoba kathethi kunje kulaba South Africa kulama Zambians kulama Malawians lapha sonke sibambene siyazikhulumela siyazikholisela uyabona even labantu bakita beZimbabwe abantu bakhuluma kulama tshona lamandebe kulama differences siyazihosela siyazikhuluma uyabona in the diaspora we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate to in ekhaya.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa wabantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana eyininira labanye. Asizweni umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda, unkosikazi Sakhile Lilinalo Mpostoli Midian Dube bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7. USpanda usungula lingxoxo.
Uma ubisa umuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist we apply we have motion support we carry my videos and basically we need to keep getting our boy. So I'm niga so I go buy it. I go tell them, I want to invest in Zagala. No one want to go process of investment. No one want to come and make money. I'm going to invest in when they in a discrete area, environment is vigilant. I tell you something about carnival. Do we? As now the lele into living so is so. Harare International Carnival. Zimbabwe International Carnival, meaning we want to be all over the world. We want to say Brazil. Now we want last time we were in Japan. Ngona ukuthi babe lokuzintanjana abantu ivele lidlala phansi
Madube
uke iqiniso Dube imajority yabo mama kaKhesi kinilu olutsha sibilo lokuhamba kaKhesi hayi sembatho sangaphansi sisigoma sesifike emalangeni abo mama abo mama abanesi sihambela vele sinjalo olizathi kuphela yabo ungasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengagqoka njalo kudala kwakuvele kuvunula yinje lami ngilazi izigqoko zokuvunula nxa sokufika amafestival afana la imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele ngingabile problem ngoba bengikwazi ukuthi ngigqoke into zami zamasiko into zami zesintu
sesilo mfundisi lapha-ke u-apostle Imidiyeni Dube
yebo baba
nantu udaba umfundisi sibili udaba lukazodwa wabantu
sokubuye nazo into zama-carnival lezi esasivele esakhula singazibonanga thina ezimbabwe kodwa-ke mina engingakhuluma ngakho yikuthi ubunqunu lobu busuka bube too much ngiyabezwa abantu bathi ye uzodwa ungena endaweni ezivalekileyo you must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani kube le abro eDurban manje ngoJulayi kwinto emdlalweni wokugidima kwamabhizodi wayiDurban July. You should have seen into ekade igqokile ube nqunu nje umntu nabantu ezihambele. This is a public place. So ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kati society yona isitheni Dube isipermissive kangaka. I-society yonke into isi-right akusela nto e-wrong.
Umpostoli Imidiyeni Dube unkosikazi sakhile lili na lo Ezra Jesus Panda umsakazi oloduma. Kwezemidlalo lamhlanje sikuqembu le Highlanders umsekeli kamqeqeshi uAmin Somapiri sechiye umsebenzi umqeqeshi ngokwakhe u-Errol Agbay kasela ndlela yokucatsha ngomunwe kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Albi ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu leHighlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yokuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma bona sebeyadlalela amanye amaqembu kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze u-Agbay aphefumule ngcono.
Sase sixoxa ke loPiri na wathi hayi yena umsebenzi wakhe wenza ngenhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzele iHighlanders umntwana weHighlanders kodwa nxa ubasi wakhe embona engani ngumuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ame eceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli kungcono ame eceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ukhoach u-Agbay ithuba lokuthi ayenze konke angakwenza akwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
U-Agbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Thano Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu sokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri njalo umelusi Mabaleka Sibanda nguye ozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. UDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu leHighlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukaSomapiri.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungelamphumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli. Sesizabona-ke ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazivutheke abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele imklomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi logulayo usezaze sifele simphethe.
Iqembu leHighlanders lizadlala
kwanele kwalamhlanje. Mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.